Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla leCCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende leCouncili ngumnumzana Sengezo Cabango.
Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola amapasipoti elizwe labo bekhonale kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elimelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi ebhayibhilini beniyizo mbenasizwa sakwazi la ngantwa sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla leCCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende leCouncili okwenziwa ngumnumzana Sengezo Cabangu. Ibandla leCCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uCabangu kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela ePhalamende alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gandhi ikuthi sesimzwile uCabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphale ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uCabangu sibili into uCabangu ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguCabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uCabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uCabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuPhalamende la ku local authority kuCouncil. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo. Kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho. Kwabuya sokulamagama abantu onqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma kulocal authority kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongelagazi lami, linganika umuntu engelabuhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuza uChabango ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu bamsikela uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yokuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiwe kabaphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyokuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.
Hello-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitano. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala. Ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu, balahlekela ngama-documents suku zonke. Ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapholisa becina sebeboshwa njalo, okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama-identifications yabo. So lokho ukuthi abantu kuzabe lula ukuthi bahambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-aplayele i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni depende ukuthi lesi wonake lo umsebenzi. Engakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi beneliseke lokho ukuthi kwenzakale. Ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole esineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelilanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuya kusobala ukuthi ukhona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa ke lokho kwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugudeka kakhulu umnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzothola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube le mali lelo langa ngoba nxa sikhangela sinje iningi labo abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abana ama demands adinga zonke izinto ezifunakalayo on daily basis so nxa sisithe khangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila umsuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kuBongland laboMelika laboGermany lakwamanye amazwe lapho sesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje.
Hello ke ngumnomzana Tifa wajabhi Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba umongameli Joe Biden usethembise ele Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Impi leyi ngantu asesi kuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini mbeni yizo mbeni ayisizo asisakwazi la ngantu sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israelis sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngu referee kudala laphana sasile lamaqembu anjenge America le Russia ayo lama invested interest but okakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo nge political situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yiko ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlodlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi iIran vele yahlala ifuna ukuchana leIsrael usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathi azazi zaba encedisa bengalwa. But kathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikali from Russia le technology yangkhona. Hayi lapha sokusiba kubi la is Bonangantama rockets a Hezbollah lawa. Are they doing extensive damage? But is Bonala Israel Nanta ile Iron Dome Ego Kuma some of the potency Yama rockets Lama missile Achigelai. But Loko Wonke is not a good sign. Ngoba se kathi sesibona ngantwa impi ye Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuka enye le ePalestine le Israel engantwa as look as China since udala ngantwa kathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngantwa sesazisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe le plum tree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yasetshehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yetshehanga yaze ufika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona silo chairman wethu u Brian Mange unguye okhona laphana I support every project ekhona ku region le ndibukane clinic yesechanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahambi distance eseduze lomfulu uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma kuyekuthi akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelop sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we develop there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke so ngithenga ama tractor lawa ukuthi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma tractor akasebenzi kuphela akhethe imphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ubulilima emangwe iplum tree as a whole so ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nga uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasebulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheka kwentuthuko iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts siphume kuma handouts esifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga investors ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izove invest esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project yakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engenelisa khona kubo makhelwane bethu ngwana laphana iclinic isiphelile isisebenza so akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba inkampani yeChicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasalolu daba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani yeChicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla leZanu PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla leZanu PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelethiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 bona impulisa yonke lapha umdala ukhumana ngilane egoli bakwethu. Hayi engibengakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama MPs nama councillors SCC yayizwa yezwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba kusisisila phana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe ulidissidence, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or wrong or akekho right, kodwa lona khonoko okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bakhaphaze futhi abantu badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengosikangagwa, usikangagwa unenkinga impela nje, unenkinga uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona izipesha i-oil laphana kwase kuthiwa khona ku-history laphana kwathiwa khona Zanu, kwathiwa khona Zanda forces hit the ama-oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wasesithi wena awuqondisele nto le ngoba Zipra force are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime. Uyabona, so uyabona ukuthi khona leyo nto leyo bengazodlala ngathi la ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke usikwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona use chance nenhle yokuthi avume. Mawuvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje uavume izono zakhe, mayevuma izono zakhe yonke into nje izohamba kahle, akayeke lento leyo yokujika jika. Siyakwazi ukuthi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo mangabe vuma izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukuloku ugxile lapho.
Linjani basakazi bethabahle, linjani basakazi bethabahle. Hey, ngithi ukuthi ngiphawule ngalo baba usengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabuka, akabukwa ngisho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana. Ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe, ombe vele indoda ethethe yomba ithathanga, ombe vele kanabantwana, ngithi ulabantwana. Indlela owenza ngahambondo ukuthi ulabantwana. Kabukwa, vele ngaze zange ukuzikhuluma, ikhulume ethini, zange ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo, ngitsho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitsho. Lokho kwenza vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khona lapha efoni ungamelanga sithuke. Lokho kwenzayo lokho vele ludaka lolo lwenzayo lo. Ungehlulwa unkosikazi wakho lapho supho ungigijimelana nezinto ongazikwanisiyo la. Hambe efela khatshana lapho.
Studio 7 siya having it at the that's Gamanga Zubona, who says police cut a seat, Tirangaga, Lamakrek, and Langwood. I started to look at this on opposition to Pila. Lugulisana, La Woke, Umutu was in Zimbabwe, Zama, who fully changed. Into Pila, I like one son, I was a very silent Pila, the Muswin. Manje Umutu Suga Conade. It is in a carpet, carpum, really, see a good in it is, see a Lisa, Avandra Seba Sugay is in, who would even do it to a very little lease. In Lisa, we might have a car over in the big Tala.
I was going to say, I was going to say, so that number two is not relaxing. They are relaxed too much. Too much is causing a lot of politics. It's dangerous. That thing that I wear them over in the politics is dangerous. So, they are relaxing. The members are calling a Richard Morgan.
Hello, everyone. As we are Lina, balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku atshiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo.
I'm not going to be able to do it.
ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo edalela eParliament omnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathula na incwadi yebandla le-CCC. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lase-Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.